VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngensonto mhlaka 9 kuNtulikazi 2017, usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bebhalisele ukuvota luqhubeka kuhle.
Kodwa-ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwele Mashonaland lapho esesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebesizolo sikwazi ukuthi kakuqhunywa indawo zezandla.
Ukuswelakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili iningi lisithi ama-bond notes lawo awatholakali.
Nxa ungelambali ukuvota ungazi uwoda sithumbito lwayi-oda ngale ke-South Africa abantu ukuze bakuthengele bayakuthengela ngani njengelamali ekuthuthenga siyaswayikwakho usenzani uyawufuna imali eqhekisileyo ukuthi lawo usuka lapho uthenga uwoda kunye ukuthengisa lawo uphile bemulayo.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu. Hhayi, ayisikho lokho. Ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu abethe letho kwethumi kuphela phakathi kwenkalakatha zemali oyabe ulazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Love Momoyo.
Uhlelo lwethu luqhubeka ngendlela esisuthiseka ngayo. Ngendlela yokuthi ngikhuluma nje amalunga enhlanganiso yezikhundla ezijiyeneyo ngama-province ngama-districts ngokutshiyana kwawo basebenza labalandeli bethu kuziqinti kuma-wards lapho esivuselela khona inhlanganiso njalo sikhangela ukuthi inhlanganiso yethu ime kanjani isebenza okungakanani siphinde njalo sisebenzise ithubakele ukuthi siqoqe abantu abatsha abafisa ukuthi bebuye besebenze lathi ikakhulu sikhangelele ontanga okuyibe sizama ukuthi sibahuke bebuye kunhlanganiso yethu njalo kuthi nxa isikhathi sokuthi kuyebhaliswa amabizo okuthi bevote bengaswelakali ontanga behambe ngokuningi.
Lokhu lingabe likwenza ngoba iningi lisithi ibandla lakho alitholi usekelo oluningi emaphandleni na njengoba sibona ukuthi kukhetho lwedluleyo ibandla leZANU-PF lathathela ibandla le-MDCT izihlalo emaphandleni.
Kuliqiniso ukuthi emakhaya ngenye yendawo ebesingakayiniki ukusebenza okugcweleyo ngaphandle amakhaya kwelemandebeleni lawo makhaya silethemba ukuthi vele yona iZANU kayikho ngoba ivele iwina kanzima nxa iwina kwelemandebeleni. Kodwa-ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwele Mashonaland lapho esesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebesizolo sikwazi ukuthi kakuqhunywa indawo zezandla nxa ngingafakazi ukuthi ngike ngabo ngabanye abantu abahamba sisiyafika eMount Darwin North Khonale sihamba sikhuluma labantu senza imihlangano imbuthano ngafika eMrewa ngafika eWeta sizaqhubeka siloko singena ikakhulu lapha esikwazi kamhlophe ukuthi izano ithatha nje ukuthi indawo yakulamuntu ongenayo. Kuleqiniso ukuthi besicega ngasemakhaya, kodwa ikho sesizama ukuthi kulungiselele. Sizabuya ngohlelo oqondane lomadolobheni esithi i-strategy sakhona.
Siyanazela ukuthi inhlanganiso ye-Afro Barometer ithi yona usekelo lukamongameli Mugabe luyaluqonga njalo olukamnumzana Tsvangirai luyaphansi. Akulithatheli idlabuzane ingxali khankasela ukhetho.
Ngitsho lana akusehlisi simoya ngoba kukhona ngesilungu time kuthiwa i-margin of error iba khona. Ungahamba uye kwenza usemashonaland lapho kulezano nempela nempela isikhoza ukuthola khonokho ukuthi izano iphezu kwethu, kodwa ungabuye uzoyenza uhlelo olufana usemandebeleni ikakhulu lalapha esikwazi kamhlophe ukuthi i-MDC iyo ephezulu. Uzathola ukuthi impumelo yakhona yabe inika thina amandla kuyithi esiphezulu, but ngithanda ukuthi ngubeke sobala kuZulu ukuthi thina njengenhlanganiso siyahlonipha imibono ye-Afro Barometer. Nxa uthi ungenza udonsa ngamandla kusiyafika u-2018 lapho esikhandele ukuthi siyenqo.
Lo umnumzana Love Momoyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuswelakala kwemali kulokhu kuqhubekela phambili elizweni. Amabhanga isehlisa inani lemali abantu abangalithatha ngelanga, njalo indwendweza bafuna ukuthola imali yabo kula mabhanga zilokhu zizinde. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba eGweru, sixoxe lomnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions okhuluma ezimele.
Yena intetha yimali siyambakalithi kanti iyangabi sizweni kwakuya ama-board note vaya ama-collins akhona namayouth njengamayouth anothi ulibone ngaphandle kokuba bebona nje emapepeni besithi imali zalapha ama-board note edele kwakubomozambiki kumabhotswana ngaphi ngaphi, but singazama ntoni ukuthi abantu imali itholakale. Hhayi, asikuboni into ekhona yokuthi nxa i-economy ingaphefomi le mali abantu ingabela confidence lokuthi ilizwe labo leli bangabhenki imali abazayithola yini kusasa, ayingeke yatholakala leyo mali, because abantu bafuna nje ukubekazi ukuthi ungabhenki imali yakho uzayithola kusasa, uzayithola nxa uyifuna ukuyisebenzisa kuyimali mali, hayi ukuthi ba-20% i-plastic mali abantu abangayijayeli emakhaya lapha ngazekhaya ngezathiyakhonisa abantu i-plastic mali bafuna imali ngikwayo. So ngiyakuyena mzamo ethi balungisise khona ngapha kupolitics zabo le-economy udubo lolu siyela vele lusiya phambili lekulithanda and abantu bazahlupheka.
Njengomuntu osebenze kakhulu lezi sebenzi ikakhulu labo abathengisa impahla bephuma phandle kwelizwe,
bathele kanzima labaaba ngazwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nxa usuyathenga phandle ngale kumele usebenzise imali yakho nangale, njengathi abantu bakithi abaningi bayakuya-oda kona le-South Africa labanye zabaqonda kuyona kubozambia nakubomozambique, but nxa usuya khona ngale kufunakala imali yakhona ngale yaphesiya khonale konde ngama-ita konde ngama-randi, kodwa lapho ukuthi uzeyithole imalina le ayikho ayitholakali ayikho sibili uma ngabeyethi kanti imali ayigcwele lapha iyangabi nxa ungela mali uti-oda ungazi uwoda sithi mbito lo waya oda ngale ku-South Africa abantu ukuze bakuthengele bayakuthengela ngani njengenamali ekuthi uthenge ama-individuals akula muntu ezimele wedwa okuza kuthi swayiphekaswayikwakho usenzani uyawufuna imali futhi laye ukuthi usuka lapho uyithenga uwoda okunye ukuthengisa nawe uphile bemuli yakho.
Lo umnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU sixoxela eseGweru. Izisebenzi zikahulumende zonke sezize zathola iholo le-bonus elomnyaka odluleyo. Ngenxa yokusilela kwemali uhulumende obeholisa izisebenzi zakhe iholo le-bonus ngenyanga kusiya ngokuthi zikuhlangothi luphi. Abokugcina abathole iholo labo ngenyanga yonale ukuthi ababalisi bona bathi lanxa belitholile leli holo bazahlala phansi lohulumende bekhulumisane ngokwengezelelwa iholo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomela inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Mnumzana Vusumuzi Mahlangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, mabona ubona ukuthi ungathi asithole ibo bonke yizo zonke izisebenzi zikahulumende ngoba abokugcina the rest of civil service kanile lapho.
Manje njengoba imali yebonus selayiphiwa kutsho ukuthi alisela yini izikhalazo kuhulumende ezivalisa khonoko okwemali lokunye nje emsebenzini lapho.
Kusonga ukuthi ke hayi ubonus okwalinya sokuphelile kwalunya sokuphelile sesikhangele ukuthi ke kube le increment njalo lokuwangcono kokusebenza kumbe leholo kusiya phambili. Ongakho okuyikho esikhangileyo khathesi ukuthi uhulumende wenze ngabomi ukuthi ibhonasi leyi zifike ngaleso sikhathi ukwenzela ukuthi abantu baze bacabanga ngokuthi bakhwezele ihole. Ngoba siya kunanzelela ukuthi izisebenzi sezilinyaka mhlawumbe emihlanu phezulu zingakaze zikhwezele ihole, okuyinto embi kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi izinto abazisebenzisayo okunjengokudla lanilani kuyakhwela mihla yonke.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu ngomela inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe wekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove. Namhlanje kuhlelo sizabe siphatha udaba mayelana ngalomsindo owenzakala ngesikhathi sokhetho lapho abantu beshawa njalo amalungelo abantu aphulwa. Ngixoxa lo Zenzonyoni ongisakhulayo okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni.
Ngiyabonga mfowethu.
Sike sayenza ingxoxo lesikhulumene esebandla le zombusazwe ele MTCT umnumzana Obert Gutu. Yena oke wathi uyesaba ngenxa yokuthi ubona ngani kuzaba lo msindo ngomnyaka ozayo. Uyavumelana laye na?
Kungumbuzo omuhle lo mfowethu Mike. Eqinisweni there is a possibility, high possibilities ukuthi kungenzakala lokho njengeminyaka yonke nje eyenzakalayo. ZANU-PF always has got one slogan that it says ZANU ngeRoba, izanu ngegas, which it tells us ukuthi clearly ZANU-PF it doesn't win the election peacefully. Might be the election free, but not peaceful.
Kodwa bhuti, zikhona yini izibonelo ezitshengisa ukuthi abasekeli abebandla lezanu yibo abahamba beshaya abantu bebanga umsindo ngesikhathi sokhetho?
That is clear, very, very clear, very positively. Why is it njalo mfowethu? Sasike sibuyele emuva, nxa kwakusuka lama green bombers. I remember one time, endaweni yaseNgeta, I remember ama militia esagqoka ama uniform aphosa afane kakhulu lawe prison services, and indlela abayenza ngayo esigabeni senkulumani 5 kosekusile nesikhathi ama green bombers ka Porter case was clearly intense wabantu ngama militia abanye bengabantu esifaziyo but basebe trained to be like animals against the community. Next year kuzaba lengxaki enkulu kakhulu. That's why we as young people trying to convince our young brothers and sisters not to engage in violence.
Manje awungitsheleke bhuti, inhlanganiso ezifana labo Heal Zimbabwe njengomuntu okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo ubona ngani inhlelo zabo ziyasiza na?
Ziyasiza mfowethu ngoba it's not only Heal Zimbabwe organization that is trying to come up with that program yokuthi ngikhona kungabi lo msindo.
Hayi, ngiyabonga Nyoni. Balaleli, sixhume njalo isikhulumeni yesenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe umnumzana Rollins Magede laye ophathe udaba mayelana ngale ndaba yomsindo ngesikhathi sokhetho. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Magede.
Mina ngiyaphila, ngiyabonga.
Ngiyazi ukuthi njengenhlanganiso selisungule umkankaso ongaphansi kwesihloko esithi 13 million voices okhangelele ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sokhetho. Awungitshele ngamafishane ngalokho.
Indlalo le sizama ukuletha ukunikela ukuletha ukuthula. Ilo mkhakhazo wokuletha ukuthula. Umkhakhazo lo ngithi uyaletha ukuthula esigabeni. So walendana labatsha ilenhloso yokubapha ithuba lokuba bazinikele ekuveni lokuthula kukhetho oluzayo ngo-2018. Indlela le ilenkikimba ekuthi amanzi angu-13 million amemezele ukuthula. Ukuthi okwakhathesi sayenza imidlalo leyi ezakha Mazowe, Buyera, Mutasa, le Headlands.
Yini umlayezelo walo mkankaso?
Umlayezelo wethu yikuthi kuba lo yedwa osalayo ekhuzinikeleni ekuletheni ukuthula. Sifuna ukhetho olungelahlakela ngo-2018.
Ngibona ngani isikhathi sesiyaphela. Wothi ngibuyele kuye nyoni, ngikubuze umbuzo wami wokugcina, sivalelise uhlelo. Ulaso isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abalesifiso sokuthi kube lokuthula ngomnyaka ozayo.
Ikakhulu umbuzo womuhlelo Mike, engingakutho njengenkokheli ukuthi ontanga abaqale bona ngokwabo bezinanzelele ku-community ukuthi bahlala nabantu.
Hayi madoda, isikhathi sesiphelile. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibonge uMnumzana Rollins Magede, isikhulumeni esenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe, uMnumzana Zenzo Nyoni, ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo, laye okhangelele ukusungula ibandla lakhe lezombusazwe, njalo lina abalaleli bethu. Ngenani kuhlelo lwabasakhulayo ngeviki ezayo, lapho ngizabe ngixoxa lo Nyoni mayelana ngaleli bandla lakhe. Olivalelisayo nguMike Hobe Bilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akuse ziwa.
Ye ngiyabonga kakhulu ke mphathi wohlelo, lingalithola njani lapho likhona zulukandaba? Njengoku lithembisa ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokwethesa abantwana inkanda. Lokhu ngilaye lapha ke uMnumzana Rapson Mwale okhonakale kwele South Africa, yena ezalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg. Ngilaye njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube uhlala eHaveron khonakale ke eBotswana. Ye, wothi sitshayeke sizwe ukuthi lamhlanje siyafika ngaphi ngodaba lolo?
Kungendlela eziningi Dube, kule ndlela zokuthi umuntu uyabe umtanyi lomntwana abe right abe umntwana ongahluphiwe, kube ibona kuthiwa uyabe taku ungugogo kuthiwe hayi lo vele ugogo wangkhona wathi lingambone nje abisho kuye yinto eziyabe sezizahlupha zonezo.
Nanto-ke uDubo Baba Mwale uyazizwela lawe ukuthi kukhona mpela okwakugcina kusenza abantwana ongani mntwana loko asabanjwa, kumbe uzokuthiwa-ke izihlathi esazithatha khona inyanga yafa, so umntwana ngeke alunga. Khonapho ke akuhluphi yini?
Kuyahlupha. Mina ikutho kwami ngiyenza lokhu nami abangenza khona. Lokhu okutaba abantu abami yikho lokho kwataba mina. So kakulalo uhlupho olukhona ngoba lokho sikuthatha kubaba wethu. Ubaba wethu angazila ukuthi kumbe wakuthiyelwa ngabokhulu bethu. Siqhubeka khonapho siya phambili. So ubaba la angadlula emhlabeni kusho ukuthi la uzasitshengisa ukuthi nansi into lezi zokutaba abazukulu benu lani. Izukulwane esiyabe silandela.
Kuvele Madube phela ezimulini lapha kuyafihlwa kuphonga ukuthiwa phulukuhle uzokuthiwa silungisa ngalokho. Yindaba kunjani?
Hayi vele lokho into efihlwa lami ngizani. Abona abakhulele ekhaya ngikwazi ukuthi batakwa, vele angizake mboni ukuthi batakwa ngani. Noma kuwukuthi kulo lapho abahanjiswa khona avele usezube kwazi uphonga ubona umntwana simbona sesindiwe enkandeni, usubona ukuthi umntwana utakiwe kuthi ukuthi ungaba kwazi ukuthi isihlahla esimtakileyo yilesi. Kukhanya ngemvelo, I think into zabadala kumele kube yazini umuntu otakayo labadala bekhaya abadala ibabaya bekwazi. Sengaphonga ukuthi nxa esengumuntu omdala engasengumuntu omdala ongaboniyo abize umbe umzukulu wakho very close laye, umbe umntanakhe, umbe umntana omunye oseduzane laye amtshela ukuthi isihlahla lesi uyasithatha usigqobo usithi siyakala abantu siyataka abantwana, kumbe aphonge ulayela omunye umuntu nje oseduzela kwezethu ngidlala ngelinye ilanga eviyo wathi inkosi yamthatha. Kuyabe sokulo munye umuntu oyabe sekwazi oyabe wayelayeli ukuthi kwenziwa njalo, kodwa ukutaka khonokho futhi kube ngendlela eziningi ngoba sokuzathi kungaba labona abesithi abataka okuright ukuthi umuntu uyabe sefile. Nxa esefile esethiwa umntwana enjalo lo Dubo yikutshiyela abantwana uDubo, seliyasala lidubeka ngomntwana nalowo olayabe lingakwazi ukuthi wakala ngokhakha iluphi lizahamba liyemelaphisa ngapi umamtaka wangikhona kasekho kasaphili so yikho lapho kuba lohlupho khona but otherwise uma kuyiwinto eyisemulini eyaziwayo yena lowo oyabevele kwenza noma angaze adlule ozasala imlayela emuva uyamtshela ukuthi umntwana wangikhona lingambona sesenzenje liyamthunqisela ngalokhu abe right lingambona sesithi limthunqisele ngalokhu abe right akuhluphi kuqhubeka kusuba njalo kuba yi-chain engapheli
ye baba mwandu uyazivela lapha-ke lolu lusiko olufihliweyo so akubhonga ukuvezwa nje kwenziwa kwini ukuthi kufihlwe kangaka
ngoba vele kutaba imuli lemuli itaba ngendlela engafaniyo kutho ukuthi yikho kuyimfihlo yimfihlo yalowo muli uma kuyimfihlo yakodube yimfihlo yakodube so umuntu wakonkomo akakufuzange bekwazi ukuthi abantu bakodube bataba ngani yikho ngabona kuyimfihlo kanjalo
ye kodwa-ke umuntu engabhubhi kuyakube mele kuthi atshengisa abanye khonapha emulini akunjalo yini
ya khona kunjalo kuyenzeka ngoba thina ngokubona kwami thina sathathwa ngubaba omdala wami kodwa siwadlule emhlabeni kodwa ubaba nguye osetapa iy'ngane zethu okwamanje so kutho ukuthi lo ubaba laye uma edlula kutho ukuthi kuzodlulela komunye wakomwane
ya lolu daba ngani bese lujisa sibili kodwa isikhathi sesidliwa ngumangoyi valelisa ngamamfitshane madube
ngiyabonga kakhulu dube ngiyabonga kakhulu mali ngibonga futhi ngokuthi lokhu esakuxoxa ngendaba yamasiko amasiko yinto esiphilala ngayo akungeke kube lesizwe esingaba yisizwe singasosizwe ngamasiko ayo ngiyaziqhenya ngokuba lindebele ngiyaziqhenya ngokuba ngesiko lami ngiyilo lona ngiyabonga
ye siyabonga kakhulu madube ubambe kancane khonapho-ke baba mwali valelisa ngamafishane ba
lami ngibonge kakhulu mama madube lawe baba udube kuhle kakhulu ukuthi sihlale sikhumbuzana ngamasiko ethu baba udube ngibonge kakhulu kuhle mpela ngoba lami lapho engikhona egoli ngibona lamajuda lapha aqhuba amasiko abo so hayi ngibonga kakhulu ukuthi singene kuhlelo dube
okola mhlazima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke olivalelisa emoyeni ngenjabulo umthembo ozithembayo ugibs dube
Kulizulu akuse ziwa we mama sibe munye dina sibe moya mbu sifuseleli ngoma sendulu
ngesizwe eziphathelane lokholo silontunga melinkomo we studio 7
divana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu dotami lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe uphi umbhalo lamhlanje
namhlanje bengifuna ukukhangela indaba yemali siyakwazi ukuthi indaba ehluphayo kakhulu nxa abantu bekhuluma ngayo ikakhulu nxa bekhangela ibandla kulo mbhalo abantu abajayele ukuwusebenzisa u-First Timothy ichapter ka-6 verse ka-10 othi wona ukuthanda imali kuyimpande yesono abanye abantu ngenxa yokuthanda imali baphumile ekholweni njalo bangena phakathi kwenkinga eziningi ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa bekhangelela umbhalo bajayele ukukhangela behle bethi ukuthanda imali kuyisono ikanti khona umbhalo lo uyachasisa kakuhle ukuthi ukuthanda imali kuyisono hayikhona ukuthi imali ngokwayo iyisono so kutho ukuthi imali ukuthi isebenzani sokuhamba ngokuthi isezandleni ziphi ngoba siyasibona kwezinye isikhathi imali umuntu ayisebenzisayo ukuthi ehambe ayichithe yonke esebhawa kumbe naphi utywala abantwana belamba ezindlini yimali engasetshenziswa ukuyabhadalela umntwana imali ifees zakhe zokuthi ayifunde esikolo kwezinye isikhathi ngathi umuntu angathatha leyo mali ethenga utshotshe ukuthi begongode omunye umuntu kodwa omunye umuntu athathe njalo yona leyo mali ayebhadalela intandane esikolo umba ayethengela abafelokazi ukudla ngakho imali ithatha isimo somuntu oyiphetheyo yona imali ayiladubo kodwa lo ophethe imali nguye oyinika isimo sokuthi imali isebenza okuhle kumbe imali isebenza okuhle siyakwazi nxa siphila lapha emhlabeni indlela vele khona okwenziwa ngayo ibhizinisi kumbe ukuthenga ngakho izinto kumele kusetshenziswe imali ngenxa lokhu ke siyananzelela ukuthi okokuqala umbuzo kumele sizuze wona ukuthi kaphele yona imali kumele siyiphathe njani okokuqala oqakathekileyo ukuthi imali esiyitholayo kumele sinanzelele ukuthi siyithola kuNkulunkulu ngakho kuqakathekile ukuthi uNkulunkulu abe nguye wokuqala nxa sikhangelela indaba yemali niyabona abaningi bayawazi lo mbhalo kuMalakhayi othi lethani ke okwethumi endlini yami isho sana kuqakathekile afana uNkulunkulu asithi qala ngami nxa ukhangela imali abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu hhathi ayisikho lokho ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu yabe ethe letha okwethumi kuphela phakathi kwenkalakatha zemali oyabe ulazo ukwenzela ukuthi umsebenzi wakhe usebenze ngakho ukuze utshengisele yona ukuthi imali awuyithandi kumele ukuthi enhliziyweni yakho ukwazise unika uNkulunkulu okwesibili kumele sikhangele ukuthi abampofu abaswelayo kumbe kule ntandane kumbe kulabafelokazi kumbe kulabanye abantu abaswelayo amakhelwane bethu uyafanisa na ukukhipha imali yakho ubancedisa khona kuyana kuqakathekile ngoba kuyabe kutshengisa ukuthi enhliziyweni yakho awukhonzi imali imali uyisebenzisela okuhle okwesithathu okunye okumele sikunanzelele ukuthi akumelanga sikhonze imali baningi mina abantu embaziyo abaphakamisa imali bayisifake esigabeni sikaNkulunkulu ukuthi umuntu lo angenza kumbe kuyini ukwenzela ukuthi athole imali yikho ubona abanye abantu besiba begebenga abanye abanye bebulala abantu abanye abantu begqekeza amabhanga begqekeza izindlu besenza izinto ezinenginengi ukwenzela ukuthi umuntu athole imali ngaso usenza njalo kutho ukuthi imali leyo usuyikhonza isithethe isigaba sikaNkulunkulu enhliziyweni yakho njalo mina ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi imali ibe ezandleni zethu nxa sizayisebenzisa ngendlela efaneleyo
kwiphethe ngomthandazo mfundisi
sibonge kakhulu siyathandaza namhlanje sithandazela abalaleli bonke abagulayo abangenziwa kuhle kodwa sithandazela ilizwe lethu eleZimbabwe ukuba uNkulunkulu sibusise usinikeze nokho uphakamise inotho yelizwe lethu leZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu bakho abasemabandleni abantu bakho abasezigabeni ezehlukeneyo bakwanise ukuthola izimali ezandleni zabo ukwenzela ukuthi benze okuhle bathuthukise ilizwe lethu eleZimbabwe siyathandaza konke lokhu ngegama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
amen siyabonga kakhulu
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda igama nguNtungami Linkomo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
uyalandela umculo kamama kaNola Magabazi besithi Highlanders. Isayo umculo kamama kaNola Magabazi besithi Highlanders singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela ibandla le MDCT lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle ukuswelakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili hayi ke Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlangano sithi asidibane ninjalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.